angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo ngisaze ngikuvume njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo. Lube lubi uhlelo lolikakhulu esigabeni samithetholosho ama-wards ami amanye vele kazange avote atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 kuzokuthama 11 ebusuku eleke elindele umuntu engadlanga ehambe umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi ekhasti ivoti yakhe engabothi ubonakale. Kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Ama-wards amakhulu anjengabo-wards 8 nalama-wards anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu ama-sales amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzananzela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kuma-sales factors abayehlile ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle lolu luhambe kubi kakhulu izinto lezi ngazingasalungiswanga. Wasilimaza as a party phambili labe siyakho kwakuwabona ngathi i-election ukuthi abantu bayafika bezedinga abantu abavotisayo ama-polling officers akhona adinge alindelwe ilanga lokhu into siyaziwa ukuthi i-election abantu abavotisayo yiwalindelwa abalindela abantu bafika a day before balungise izinto zabo abanxa befika kuphela bezikhathela ivoti yabo behamba ikakhulu nxa kuku-ward center indawo ezikhathane ngingazi kwezinye indawo but endaweni yethu ube kubi kakhulu and abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho. Sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonokho ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angingcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma-primaries?
Ye, esingakutsho yikuthi sihlala sisitsho ukuthi kwesinye isikhathi abantu abamabandla ezombusazo balendlela zabo ezokuganga phakathi xa besenza izinto. And into engathi iyangithabisa nxa sihlala sikhuluma sikhanya ngathi asizwakali ukuthiwa hhayi labantu elibazondayo kumbe labantu elibafevayo kumbe liyakhetha. Kodwa into engithabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfowethu uGawulo uyavuma ukuthi nanko phela ama-primary aseyenziwa ezana asuyethu uGawulo olokukhonana. Umsango uyakhona ondawo eziningi bayakhona sebala emanyuzibhedeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi sihlala size nezakhamizi ukuthi hathi bo silokhu sathola nje uzivuse nxa kufika kuma-elections lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa leZANU-PF lapho umfowethu uGawulo akhona. So kathesi kube kuhle kulake kubaqonde bake beze ubuhlungu bakhona nxa sihlala sikhuluma izinto kulezi zinto ezifuna zibanje kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshoyo. So khonoko kuyadengisa ukuthi yikho sokwenzakele. Sendlile khonapho asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sazi abakhuluma ngeZANU-PF. Uzananzela ukuthi abantu abanengamabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabafisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ngiyovota esebatheni ngathi wakuhamba ngakuhlela kasuka leyo lokukhona nokuthi even nala mabandla aphikisayo ungakhumbula kuhle ukhetho lwedlule ama-primary lapha koBulawayo kwalo mfini indawo eziningi abaye bekhonona ukuthi hhayi ndazihambaga ndizohamba kodwa ngenxa yokuthi abantu labana abaphezulu babefisa kube labangani babo lezihlobo zabo ezingenayo bekuthaya indiva lokho. Kodwa njalo okunye okukhona ikuthi futhi abantu xa sikhala ama-primary kakhulu ezanu-PF uzananzela ukubona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khanye ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa ingxenye ukuthi kuye kungene esigathi singabantu abatsha engxenye kube lama-new ideas kube le-new blood phose engxenye abantu yinkulumo ukuthi hhayi labantu abadala kelima eceleni kuyasizama abanye abatha engxenye bengavuselela umnotho waleli lizwe.
Sesibuyela njalo kuwe mnumzana Gawule, ungathi isisusa yikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenzi. Ngabantu abazikhangelele bona kuphela abangakhangelelanga ukuthi balungise umhlangano. Ngabantu labana ukuthi abayaziimphoza nxa bezithi izento enizokuthi ezikhundleni la. Ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela yokuthi bangavotelwa njani ngabantu. Khonoko umonakalo nalo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimaza kakhulu umumona lo njengalowo. Ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma bethithini hayi khona umuntu abantu baqala ukuthi balalele kungamangala isifika ngale ngaphansi sokuthola ukuthi leadership ngapha phezulu ayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu bathole belindile ilanga lonke ubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu bethole bengadlanga ilanga lonke solo ukuthi kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yabo ngendlela enjalo kuvi kakhulu okuyinto lokhu and kudinga ukuthi kuqondiswe ngendlela zonke ezidingakalayo ukuthi zikhonise ngayo ngeqiniso zakulungisiwa ngoba namhlanje ngikhuluma nje kula bantu asinedemosocial party yezikota zimali besola indlela okukhuthwe ngayo ukhethe lolo nobongabeli kuhlelile ukusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa angasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya namhle ukusebenzisa thina amapholisa kungephathi angaesenza amakhonhlangano izinto lokuze ngephathi asikusifuni khonokho kuyasinimolisa njengebani
mnumzana Sibindi ubona kusenzakalani kukhetho yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono
Kade sipha sinanzelela ukhetho lwesikilo ungananzela iZANU-PF ngendlela thina esibona ngayo njengezakhamizi njengezisebenzi sibona ngathi hayi ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi khonokho sokutshengisile ukuthi okwenzakeleyo kuma-primary kulokukhona nokuningi and bengaze bekulungise ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewinle bazame ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla sesiqhubeka njalo siya kula mabandla aphilisayo wanazelo ngabe bandleni le MDC ikhathe siyabona uChamza Donse Siyale yabona uMakhube Donse Siyale uyatshengisa njalo futhi ukuthi lali bandla leli eliphikisayo elikhule le MDC siyananzela ukuthi hayi layo lidabukile so ngokunjalo bese ngakuthi ukuthi abantu abavota ukuthi akula umuntu ongatshela omunye umuntu ukuthi ukhetho luzohamba kanjani ngoba sesinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe njoba njilo ngabantu abafisa ukuthi abantu benze okusentandweni yabo athi okusentandweni kaZulu so ngokunjalo sofanele abantu bahlakaniphe ekuvoteni kwabo ngoba into enkulu sesiqashwe ngezakhamizi lokuthiwa yi-local governance ngabe ungaqondakali lokho ukuthi phezulu ngale kwenzakalani abantu kufanele bakhayele kuhle kathi singabe khetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansila loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane nxa ufake umember of parliament ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani yesikhodo ngali confusion ephezulu singenza njalo siqinise thina ingqada zaphansi lapha ngezabelwenze besihlala khona ngibona ngathi kungaphosa kusinceda nedevelopment ngoba ngale phezulu ngale hayi wakathi esibili ukukhanya hayi impethu ingenile singaqhubeka ngawo ngasiphambani samakhanda
lelakhwe lokugcina mnumzana Gawulenga
kuyalungisiswa lokho sithandekile ngileqiniso omongameli kukhona ukukhangele kuyalungisiswa lokho ukuze inhlelo zihambe umsebenzi okukhulu olandelayo ngaso sekuvuma ufe ngezinto zabantu abalutshwana ababili abathathu ngizakhuluma ngabo sesinqobile.